sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande ofisi pha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ukuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu emehlweni womhlaba.
Ibandla le-CCC lithi lilithemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primary.
Thinakithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha, njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo, njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe.
Sokuvele ubufakazi uxolo abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebephitheka ngokufuna ukuthi izwi labo lizwakale kukhetho oluzayo.
Sokuzaqala ukugongodwa abantu, sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usapota ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMacMillan uvezele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ezazicubungula udaba lwenkohlakalo eZimbabwe kuhlelo lokusakaza ebulenjini olwe-podcast olwethulwe izolo. UMacMillan uthi wavalelwa ejele okwenyanga ezimbili ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela kumbe wezokumvikela isizwe i-state security. Lokhu kwenzakala lumsakazo ukhangelelwe ukwethula kusasa ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary oveza inkohlakalo eyenziwa ngokuthengisa igolide phandle kwelizwe oluthiwa The Gold Mafia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomola Abhalule.
Lolu daba lwenkohlakalo alumangalisi, kodwa luthelela ukuthi umuntu azizwe ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi uhulumende weZimbabwe uma engenelisi ukuthi avikele umnotho weZimbabwe ukuthi ungathathwa njalo ungatshontshwa yilabo abalamandla okuhuquluza, ungathathwa yilabo abayizigebengu abangabanye bethu. Lokhu ke kuyadanisa kakhulu ngenxa yokuthi akumangalisi thina sihlezi sikwazi ukuthi uhulumende kulabantu abalezikhundla eziphakemeyo abasebenza kuhulumende abalamandla ukuthi behuquluze umnotho welizwe, betshontshe umnotho welizwe besebenzisa ubugebengu lobuqili, ngoba bona belamandla ukuthi bavikelwa yilabo abangabasekeli bomthetho kumbe labo abayibo abangabaphathi intambo bomthetho. Ngakho ke ngokunjalo lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu kakhulu emehlweni womhlaba. Kodwa ke ubuqili obunje buvele bona. Siye sibuzwa lathi nje, sibuzwa ngabasiki bebunda ukuthi uvele kukhona okunje eZimbabwe okuyikutshontsha komnotho weZimbabwe. Manje ke nanku sokubuye lentatheli izindaba zasifezela obala ukuthi nanku kwenzeka sababona labo bekhuluma labo abantu okuthiwa yibo abanye bakhona.
Ubona ngani bazajeziswa na njengoba sisizwa kuthiwa lo mka mongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa la ungani uyavela mbijana kudaba lolo.
Laba abaqanjiweyo ukuthi balezenzo ezimbi ezokutshontshela isizwe, ngokubona kwami abangeke bajeziswe ngoba phela basebenza lababusi belizwe, basebenza lalabo abalamandla ngesimo sokubusa ilizwe langesimo sokuthi kubanjwe umthetho uqiniswe umthetho welizwe ngabantu abasebenza bebonke la. Ngakho ke akula isela elingahamba liyebopha elinye isela, isela lijezise elinye isela, lokho kungeke kwenzeke. Lanxa bengathi bona bazama usivala amehlo bebophe ababili kumba bathathu, kuyabe kuyikuthi nje lokho bazama ukuthi belahlise emehlweni womhlaba ukuthi kube lokunye kukhanya ngathi kuyenziwa ukuthi kujeziswe labo ababonakale beyephula umthetho, kumbe esingathi thina labo okukhanya ngalokho esikubonileyo kutshengiswa lapha ku-Al Jazeera bekhuluma ngokuthi umthetho kahulumeni lo mthetho welizwe bawephula njani ukuze beyenze imali. Singathi thina ke kusoze kube lethuba lokuthi laba abantu sibabone bejeziswa, kodwa singavalwa amehlo njengabantu. Ngoba futhi into engenza ngithi singavalwa amehlo njengoba nje kuzaba lokhetho oluzayo, ukhetho lokuthi kukhethwe laba abasiholayo ngezombuso welizwe. Lapho ke singabona ke uhulumende ezama ukuthi tshengise kithi thina abantu ukuthi kukhona abakwenzayo ngalokho.
Lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomola Balule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Kulandela ukwenziwa kokhetho lwebandla leZanu PF lokudinga abazalimela kukhetho ama primaries, ibandla lesisi lithi uhlelo oluza kwenziwa yilo olokukhetha abazalimela ngokuvumelana kwezakhamizi ezigabeni luyasebenza. Leli bandla lithi lolu hlelo lwaphumelela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezifana leBulilimale insiza. Ilunga le-CCC eMathepeleland South umnumzana Mduduzi Chuma oyeqoqa inhlelo zokhetho lolu eBulilima uthi kwanqoba ababili kulindawo ababalisa unkosazana Makhadi Moyo lomnumzana Ephraim Moyo asebengamakhansila bekhethiwe izakhamizi phansi kohlelo lolu olutsha, njalo abanye bevele bengekho kwezombusazwe kodwa bakhethwa.
Emathebeleni South ikakhulu esigabeni sebulilima ngapha sibe le nhlanhla ukuthi sibe lama-by-elections eminyakeni odlulileyo ama-councillors amathathu, okuyikho lapho eqalise khona ngabona njalo lolu hlelo engathi ngolwe community based candidates. Ngiyakwazi ukuthi belusekuqaliseni ngathi yi-pilot program at that moment, kodwa ke thina silusebenzisile ebulilima lapho khona esihambe khona kuma citizens kumbe izakhamizi zakulawa mawards za sinikeza umuntu kumbe ama candidates ebezikhangela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo. Eqinisweni ama candidates aphume khona phana wonke kade kuma candidates kade ngasoma members ACCC engakaze ngawubone njalo active ku politics, kodwa ke izakhamizi ziyakutshela ukuthi hayi uma lingafaka umoyo laphana ku ward 14 for example kumbe lifake umama Makhadi kuward 16 laphana, hayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenzele indlela enje le nje le nje le nje. Ngakho ke mina lolu hlelo lokuthi ama candidates akhethwe izakhamizi noma ama citizens akuleyo ndawo ngilubonela usebenza and ngicela ukutshela dadwethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo
kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapho eMathabeleland South abakho abasala bekhonona yini njalo nxa uqathanisa zingapi ingxaki ngama primary elections okwenza lokho ukuthi abantu bezikhethele kube ngcono
thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe ngakho ke bachaziselwa ngeprocess ukuthi hayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangileyo lina njenge-community ukuthi lo uma simfaka ukuba ngukansila ngempela uza kusebenzela ende ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenelisa ukuthi siwine ward 16 ngomama uMakhadi Moyo sawina lo ward 1 eChangwa ngoba uEfrem Moyo loba nje sadliwa ku ward 14 ubaba uEfrem Moyo njalo kodwa ke ama numbers angkhona ayemalutshwana sibili ukuthi hayi siyakwazi ukuthi singalungisa lapha siyanqoba ngakho ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu baya kuyamukela kathese bekwazi ukuthi uhlelo lokuthi ama izakhamizi kumbe ama citizens azikhethele icandidate yawo lungcono kakhulu kulama primary elections khangela kathese izani PF ibiyenza ama primary elections and kuloku rigana phakathi abanye bebethola ukuthi amanye ama cells asavoti nxa ukuthi umuntu usebola ukuthi bani ngavota ngiyadliwa bavayela naphandle ukathi uhlelo lolu olwe citizens based candidates umuntu akudingakala ukuthi abe ku politics ukuze ukuthi abe inkokheli kodwa ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimele esigameni sinje so abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba
lo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 lokhe sikudaba lunye abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebe phitheka ngokufuna ukuthi ilizwe labo lizwakale kukhetho oluzayo omunye walaba bantu ngumnumzana Daniel Nqumalo odabuka eLupane othi kubalulekile ukubana intontanga bakhethe inkokheli ezithembekileyo ikakhulu ngesikhathi lapho inkohlakalo eZimbabwe isikuzinga eliphezulu
mina ngibe njengosakhulayo ngibe ngiphakathi kokuqonqosela abasakhulayo ukuthi behambe beregister ngobuningi babo ukuze sikhuphe uhulumende okhona ngoba uhulumende okhona kukhanya ukuphatha intambo sokumehlule so ngakho akayekele uhulumende abusayo thina sifuna utshintsho eZimbabwe sifuna ukuthula sifuna inkululeko kathesi ngingakhangela thina njengebandla eliphikisayo njengoba sesilanda ukhetho sokuzaqala ukugongodwa abantu sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usupporta ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ngakho thina sithi hayi mayuyu kwanele mthwakazi abantu beZimbabwe sesimbonile ukuthi zani PS injani sebe kubonile ukuthi iyehluleka kathesi bazabuya sebesebenzisa ama youth sebewanika into ezizidakamizi ukuthi bethaya ogogo be-CCC bethaya okhulu abafuna ukuvotela i-CCC so ngakho mina ngithi lawo amakhomanda awezani PF siwakhangele abantu bakukhangele konke so ngakho ma-youth sukumanini lonke ngobuningi benu liye-register ukuvota kuphe umbuso lo
kungani uqonqosela abasakhulayo Nxumalo
kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba kuma-videos esiwabonayo ukuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezombusazwe uyathola ukuthi ama-youth yiwo athunywayo libandla zani ngoba ama youth ungavele ubanike utshwala ubugangi babenza but ikusasa labo abaliboni so ngakho ingozi ilandela wena mayenza umuntu okuthumileyo yena uyabe ezihlalele kuhle kodwa wena mayenza ulakho ukubulalisa ifamily yakho
sisakhuluma ngokuhlala kuhle kuphume ividiyo kuyona le ivike esanda kwedlula ekhipha abantu bekhipha igolide kuhanjiswa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uthini ngayo le ivideo?
Lokho kubonile sobala kuvela sobala ukuthi uhulumende kulabantu abasebenza kugovernment abangamathena abayiziphiwe abafuna ukusuthisa izikhwama zabo. Lophiyana into embi sibili yinto yokuthi i-corruption ezimpatho kuhlala kukhulunywa ngayo every time. Kodwa ngokuzalo uhulumende kasozathathe inyathelo ngoba ngabangani bakhe bezani naye ulabo phakathi labo bantu abayenza isige esingaka. Economy khona eZimbabwe but abantu abakubandla eZanu PF bazithathela yonke into bazitika. Kathesi sibona babuya lapha sebebuyile emaphandleni bezodinga amavoti kodwa uNP wakhona engavotelwa. Abantu kasababuni. So abantu bakukhangele konke lokhuyana okukhuthwe ngumsakazo okwegolide. Abantu kumele bavula amehlo ukuthi batshintshe umbuso oncindezelayo bafake umbuso omutsha ozayenzela abantu amalungelo abo. Umuntu ozafuna ukusebenzela abantu nothi ukusebenzela imuli yakhe lesidala sakhe kuphela.
Hello ke ngumnumzana Daniel Nxumalo osakhulayo owebandla lesi-CCC obexoxa ecingweni eselubhane logeyina kumedesayiti owe-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisa inkohlakalo eTransparency International isikhuthaze uhulumende ukuthi ajezise labo ababonakala besenza ukungethembeki emfanekisweni wedocumentary womsakazo weAl Jazeera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulombalisi wesikolo seNjube obotshiweyo ngoba wayedlwengula umntwana wesikolo. Umbalisi lo ofundisa izifundo ze-A-level ubikwa enze lesi sihluku ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Machono ku Studio 7, machono kanjani abantu? Hayi, siyaphila, siyabonga izindaba lesilethela zona. Yabona uma sebesilwa bodwa kuzani ikho kumnandi. Ikakhulu abantu bakithi esindebeleni. Abantu ababulawela abantu kabuhlungu kangaka bahlukunyezwa namhlanje sithechithisa kumhlaba wonke ngenxa yezano le abayilokhuza abayiphakamisa kangaka. Khona manje kuntshontsho amagold ini siyahlupheka. Bona ababhizi basaportana lento uma besilwa bodwa kunje yikho konke kulunge khona ngcono ngoba sebekubona ukuthi into abayenzayo imbi yokuthenga amavoti bevalela abanye abantu ngaphandle sihlupheke size sibe hambe sibizwa ngamagama ayiziswane emazweni. Siyabonga Studio 7, yekela sithathane.
Asanibonani ku Studio 7 obulisayo umncedisi intsha yaseZimbabwe emiglenze ebese kucela ebantwini kubontanga bethu eZimbabwe ikuthi beyeke ukuvota lawa maphathi asempumalanga ngoba sesibhekile ukuthi since sibavotela lawa bantu alokhu ishintsho abalenza eMatabeleland naseMidlands bagombela kwesabo bekuyisicelo sethu lesi ukuthi beyeke ukuvotela amaphathi asempumalanga ngoba sidinga mangabe befuna amavoti maze bewinile abasinaki. Okunjalo ngoba abazali bethu behlulekile bayivotele zani ngoba banikeza amasimu kodwa-ke thina zinamsebenzi singaphandle kwamanye amazwe siyahlupheka. Alokhu isicelo sami ukuthi nivulele lokhu ze nevoice imamele isizwe yabo.
Ye, sayibonani madoda akithi bakaStudio 7 njani, tshona njani? Hayi, thina siyatshona, ngilapha mina madoda. Ya, hayi, nilokujabula inxansi zokuthi khona kuyavulwa istation, iradio station lapha eKezi. Into engijabulela mina inye kuphela ukuthi khona sokuza sincedisa ukuthi nxa sicatshelwe izifuyo zethu sitshele istation lesi besi-anonsele kakhulu ebantwini lapha laphayana ngoba kuzavimba ithuba lamasela. Nawendawo kuyavimba ithuba lamasela ngoba amasela engazithatha lapho ngikhona mina kuwa 12 bezise bezise eGwanda nokwenda ngisho njalo bezise eGwanda noma bezise ePlant kube izibili ngizibone kodwa nxa kuyikuthi khona zicatshile sazifaka kuradio baza kuqona hayi into ezinjalo nazi ngapha zingapha kithi eGwanda hawu lapho ubaba wethu nangakwa hayi nangakwa lapho zamile sincedile thina njengabafuyi ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi mina hey kuzima izimama hamba walibona ilizwe elilo titshala ongelamoda yazi kuzima isotsha eyalilamoda umpholisa olemoda uyithola ngecorruption ngokubhadalisa abantu endleleni uticha kakula ticha olemoda uticha olemoda yabeyithenga abantwana bamazwele kodwa kube zima ukuthi ayimenteni athele iphethu lilizwe bani lona lelo hayi umhlaba wakubone ukuthi ungenzani ebantwini bezimbabwe ngokudubeka lokho abadla utshani kuzima khathesi siyekhethweni izami zakuyirige futhi kuzima
msakazi angibingelele msakazi wamamuhle ngibingelele labalaleli msakazi okhulumayo msakazi usijumba lo okhulumayo ye msakazi hayi lami ngima enkulumeni kambuso okuzwayo yokuthi umuntu akayemela unina loyise endaweni zabo hayi ukuthi uyemela abanye abantu ubamela kanjani abantu endaweni engasiyo yabo ufuna khona lokhu huquluza umnotho usakwe angeke vele wenze kahle ma ungabe umele kwenye indawo akukho kwakho ongakwenza so la mabandla lawa hhayi ezi izinto ngendlela angazodlala ngabantu angadlali ngadi la thwele nzima lapho bangazodlala ngadi la ngiyabonga msakazi
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngifuna ukuphendula ubaba lo e-EFL lo ngupresident lo uyawumana lo yikho ezahlale ngela bantu ngoba into ayikhuluma ukhuluma izinto zokuwumana eziphuma ekhanda lakhe khathesi ukuthi amakhiwa angeke ezebuye ezimbabwe laphana ngoba azondela ilendi ilendi yangikhona ukukhuluma ngelendi into angaziyo ubona abantu kuphila fakiwe emaplazini laphana nje sifaniswa nje labodoli ngoba emaplazini laphana ugrade 7 mamele abhale lo form 4 uthathwa ahanjiswe eregister uhluye emregister kugrade 6 ezikolo zemareserva le even ekuform 4 uhluye emregister kuform 3 ekuze ebhala le zikolo zemareserva ethole indawo izikolo leziyana kaziregistwanga kodwa kuthiwa amaplazi ngakahulumendani kwabantu abanye bake balwa bebangilendi ma befike ecourt kwathiwa siphethe ama-confirmation le-tefek okungangokuthi amaplazi athathwe ebantwini but saniwa nje okobuphamazo avele akliwanga le amakhiwa zobiselwe emaplazini xa ingayazizani upf ahlale ikhulumela umana nje kabuze kithi thina esihlala emaplazini akula makliniki ungavele ihambe lithi le-rejista lezo zikolo kufika kube yibhemi nebhende vela kuqedakali ngitsho kodwa sisemaplazini kahulumende nalo ubaba lo tong angikheni sibande ethanda ukumsebenzisa studio 7 xa kumele lifuna ukuthi kukhulunywe kube ngebandla lethu le uchamisa itripu sinxa kungeyakhe yena uhlutshwa kwini waqalisa akhuluma ngamastructure wabonti kakusizi athesi ukhuluma ngokuthi uchamisa ibandla ngelakhe ye ubona ezadliwa abantu bengene bedemonstrate uyawumana vele thina kutriple sasigaze sibe lo mbono we-demonstration even one day so kahlukane le bandla lethu maye lo mhawu kakhulume ngamandla kodwa sibone ukuthi uzokutshintsha yini kutriple c
ye mbingelele kustudio 7 ningabe linjani lonke basakazi sibingelele enkundleni hayi izano angazi ukuthi yaba njani izano iphika lento esegcekeni ngizwe ugawule lapha esithi khona yindaba le video beyikhipha sokusondele ukhetho kanti gawule mali tshontsha lingamasela lithi kufanele kulindwe lingabotshwa kuze kuqale kuze kuvotwe kudlule kahle ugawule uthini hayi gawule uphika le nto oyibhekileyo mpela suzama nje amaqhinga okudifenda isisu sakho selitshontshe latshontsha umnotho wasezimbabwe empeleni la uyakwazi lothi liyawutshontsha lisebenzela izisu zenu lince ngamanye amazwe ngegolide lelizwe ukuthi khona bezalivikela ngobusela benu lobe linabo libulala ilizwe gawule manje uyaphikisa yonke into yakho gawule uyaphikisa njalo futhi mina ngilesimanga sokuthi ezimbabwe umuntu ongahambisani lezano pf kuthiwa uyasetshenziswa nawe gawule uyasetshenziswa khona lapho usetshenziswa ukuncindezela abantu bakini etsholotsho hayi gawule akuzinuka amakhwapha gawule
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umahluli womthethwandaba wakwele Melika usunqume ukuba oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence oza kwethu azokwethula ubufakazi bokwenzakala lapho kusibalo kutshengisela esigodlweni seCapitol. UPence ngomunye othiwa uzancintisa kukhetho oluzayo. Omunye osethe uzancintisa ngumnumzana Ron DeSantis, labanye asebevezile ukuthi bazangena kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umthetho wele America muthi wona akekho umuntu ongaphezu komthetho, no one is above the law. So uDonald Trump makuwukuthi indaba yakhe yokufumbathisa uStormy Daniels ikhonsidwa njengecala la makuwukuthi campaign finance violation, kufanele ukuthi umthetho wenza umsebenzi wawo, umthuthise, umthushise kulo lolu daba. Makuwukuthi utholakala ngempela ukuthi wawuphula umthetho, kufanele avalelwe. Angazi isijeziso sakhona ukuthi singanani, and njengomuntu oyipolitician, so I guess nje abazakwenza nje ukuthi bangambiza aboshwe okwelanga lona lelo, maybe bamprocesse sike sibone isithombe sakhe silama number ngaphansi, then bamkhulule. But okusalayo kuzobe kuyinto eyangisa kakhulu, ngoba isithombe sona leso sizosetshenziswa throughout umhlaba wonke jikelele ukuthi nanka ama-American efuna ukukhetha isigebenga esiqeda uku-indict. Kodwa siyazi ukuthi ibase yakhe izoqhubeka imsupporta, ngoba ibase yakhe uyakwazi ukuyisebenza yena uTrump ukuthi abakhonvinse ukuthi konke lokho okwenzakalayo is i-witch hunt. Sizwile ebakhokho ukuthi mabaze izolo baproteste ukuthi esithi yena kuthiwa umprosecutor weNew York useredi ukuthi ambophe nesithi umemela abotshe izolo, even though kungela muntu okewenza i-announcement efana laleyo. Uyabona nje ukuthi upreempta abantu bakhe ukuthi benze udlame okufana lalokhu yena abakwenza ngo-January 6 eWashington DC neCongress. So yeah, ukuthi abotshe khona makuyikuthi wephula umthetho, kufanele abotshwe.
Kodwa nxa kuyikuthi aphumelele engabotshwa, umbone ngumuntu ongancintisa anqobe na kukhetho oluzayo?
Ukuncintisa angancintisa kodwa kuyina ngeka wini. Siyazi ama-Republican ukuthi ibase nguyo ibambileyo. That's why ubona nje kunje nje kulo muntu oyi-one uHaley ose-challenge uTrump officially. Bakhona abanye abasemaceleni laba oDeSantis, aboPence, labanye nje abangaka-announce ukuthi bazo rana for i-candidacy yama-Republican kukhetho lukamongameli. So uTrump okwamanje ulokhu esasebenzisa isupport yakhe yakudala, yiyo njalo futhi edonethayo kakhulu esikhwameni sakhe. So okunye akwenzelayo khona lokhu okwecala leli eleNew York, I'm sure yena ukwenzela ukuthi akuturn around kube profitable kuye, ngoba abantu bakhe laba uzobamema ukuthi bacontribute ukulwisa i-case yona le, ngoba njengoba esho ethi yi-witch hunt, bayamzonda uhulumende lo, uyamzonda ungathi ngezinye indlela ukuthi uhulumende lo umdingela amacala ukwenzela ukuthi embophe. Ngoba uTrump sibona akusiyicala nje lona leli eleNew York kuphela elokufumbathisa uStormy Daniels, but unecala amaningi khona manje. I think kule 4 cases running concurrently, enye ngeGeorgia lapho esazikhona ukuthi wayezama ukucindezela, ezama ukuthi atshontshe amavotes mangingayibeka ngaleyo ndlela, efonela ama-representative aweGeorgia ebatshela ukuthi ufuna amavota ayingaki ukuthi a-overturn i-election.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha wele Melika esigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-CCC lithi lilethemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primaries. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30 ngu Chris Gande.